Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba siyadibana njalo emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 27 Ncwabakazi 2020 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni phose bonke bengabe Harare. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usexolisile ngokuthi wathi sehlakalo segugurawundi kwakuyimpi yomndeni, i-civil war, hathi umbhuqazwe.
Okuka babo Monzora ke yikho esikushoyo masisithi ama-victims awavunyelwe ukuthi alide kule into.
Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive umnumzana Patson Tsamara obhubhe izolo uzangcwatshwa kibo emtoko kusasa.
Kulokho kuveza ke ukuba naye ilizwe lethu lihlalihlekelwe kakhulu ngoba ubengumuntu ewesemncinya.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Kahle lubika ukuba kulabantu abalithumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare. Lokhu kukhuphule inani lasebebulewe ngumkhuhlane lo eZimbabwe laya kukhulu lamachumi ayisikhombisa lachiya kalolunye. Ababanjwe umkhuhlane lo izolo bangamachumi amahlanu lanhlanu 55. Abahlanu ababanjwe leli gcikwane izolo ngabavele kwele Botswana kuthi abalichumilane ngabavele kwele South Africa. Ikanti abangamachumi amathathu lane ngabathelelwe leli gcikwane elizweni. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usexolisile ngokuthi wathi sehlakalo segugurawundi kwakuyimpi yomndeni, i-civil war. Njalo usesithi waphosisa ngoba lesi sehlakalo sasingumbhuqazwe. Ngesikhathi lesi kwabulawa inkulungwane lenkulungwane zabantu ababengelacala njalo bengahlomanga ezigabeni ze-Midlands le-Matabeleland. Ilizwe lisanda thola uzibuse. Embikweni awethule izolo umnumzana Monzora uthe akuchoyo kwakuyikuthelela kwelimi njalo uyazisola ngakho. Lokhu kwenzakala umphathi ntambo kahulumende ubona ngezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa esanda ethesa uBishop Andrew Ndlovu lamanye amabishop esonto yeRoma esithi basebenzise ubundebele njalo amandebele bangabantu abazibona bengcono. Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT uthi bakhulumisane laye umnumzana Monzora ngalolu daba njalo uthi ibandla lakhe liyakhathazeka ngokutshona kukamnumzana Patson Tsamara. Kesizwe umnumzana Phugeni exoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Le esibiza sithi economic ground isaqhubeka, le marginalization ku-ground isaqhubeka kuze kube nanamhlanje. IMatabeleland iso sodwa isigaba ofika khona uthole kuthiwa kunepoyisa elingakwazi nokukhuluma ulimi lwasesigabeni. Kufana namanesi kuyafana, uye nasezikolweni kuyafana, uye ema-ofisini karhulumente kuyafana, uye kuma-mines, uye kuwonke amathuba nje avulekayo la eMatabeleland. Akula bantu eMatabeleland abanawo, kusukela nto abantu basuka kwezinye izigaba babuye bezofakwa la. So hayi, indaba ye-ground isaqhubeka, sisayilwisa njengebandla ukuthi hayi ake abantu baphathwe ngokulinganayo. Okuka babo Monzora ke yikho esikushoyo masisithi ama-victims awavunyelwe ukuthi alide kule into ngokuthi nalaba ababe bekhuluma bethu bakhuluma abancedisana lathi bese besuka bakhulume nento ezithethe ukuba seceleni. Siboneke incwadi sethe uyaxolisa ke, kodwa ngikhulumile nami naye ekuseni hayi washo ukuthi hayi kube liphutha ukuthi athi that war yesiyenza ukuthi abantu babone ukuthi uthi kwakuyisivuwo.
Lingathi imizamo kahulumende iyasuthisa yini eyokulungisa udaba lwe-Gugu Round? Sikhangela ukuthi usanda ukuhlangana le Matabeleland Collective njalo kule nhlanganiso ye-NPRC.
Amabhishophu e-Catholic abhale incwadi ebhalela uhulumente, akhuluma into eziningi kuleyo ncwadi. Basebekhuluma indaba ye-Gugu Round ukuthi hayi ake nilungise la. Wenzani uhulumende wethu? Wajika wababuka bonke amabhimi, ngicabanga yi-7 or so, aseyaprofayila-ke asebona ukuthi o nangundlovu, nangumuntu wesintwini la. Bamkhupha yena yedwa, bamisa le eceleni, bamu-attacka, bamu-attacka, bathi into leyo ikhulumayo petty tribalism, petty regionalism, okuyi-agenda ongelancedo nje. Sethuka sathi hawu, kanti uhulumende wethu uthi into le yinto engelancedo njengaleyo ndlela. Kodwa le ikhomishini le ephethwe ngubabunari hayi iyazama yona. Ake nisiyinikeni ithuba bakithi. Kuningi okungalungiswa kuyo kodwa iyazama. Nayo iMatabeleland Collective khonoko okuncane yeba ekwazi ukusimela sonke, ngoba ubonele ukuthi yenza iprogram ye-weekend. Ama-victims amaningi ebengakwazi aze setshelwa nje ukuthi asebevumelane lokhu nalokhu nalokhu. Bonile ngento yesidimeni e-South Africa le. Bonke ama-victims wawuzikhethela nje ummeli, udinga ummeli, kwamelwa nje indaba yakhona yaphuma yabangcono.
Ibandla lakho lethule umbiko wenduduzo ngokutshona kukaMnumzana Dzamara. Litheni ngakho?
Kube buhlungu ngoDzamara bakithi. Uzokhumbula ukuthi ngesikhathi umfo wabe senza i-demonstration yakhe liyana besihamba sibe nokumsupporta. Wase umfo wabo uyanyamalala, kwaba nenkulumo yokuthi uthethwe nguhulumende kuze kube nanamhlanje akaziwa ukuthi ukuphi. Simgcine thina esifeni sikamama kaChamisa, yikho simgcine khona. Sambona nje sesisukile laphana saxoxa. Ijahe elihle mani, ijahe belilesifiso sokulwela ilizwe lakhe. Sibuhlungu ilizwe lilahlekelwe nemuli yakubo ilahlekelwe.
Ibandla lakho wonke umuntu nje olwela ilungelo loluntu liyamnaza.
Iqiniso into okumele ngakakhulunywa ngayo iMatabeleland Lives Matter, ngoba sinawo ubufakazi bokuthi abantu beMatabeleland bathagethwa yigovernment ukuthi ngabantu beMatabeleland babulawa over 20,000 people. So laba bantu ba-oppressed, ba-marginalized. Ma ungathi Matabeleland Lives Matter, yebo kuyabe kuneqiniso lapho. Kodwa nje ukuthi kuthiwe Zimbabwean Lives Matter as if i-government targeta amaZimbabweans zonke, hhayi ayisoqiniso. Abantu abathagethwa yi-government yakulelizwe ngabantu beMatabeleland.
Lo-ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekoBulawayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive uMnumzana Patson Dzamara uzangcwatshwa kibo emtoko kusasa. UMnumzana Dzamara ube ngumne wabo wentathelizindaba eyathunjwa yanyamalala kokuphela eminyakeni emihlanu esanda kwedlula uMnumzana Itayi Dzamara. UPatson ubulewe ngumkhakha wemvukuzane ohlasela amathumbu ofana lalo wathatha uMnumzana Morgan Tsvangirai owayekhokhela ibandla le-MDC. Ubesele minyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lane 34. UDzamara ube ngumuntu okhutheleyo kakhulu kwezokulwela amalungelo oluntu, kutsho abanengi. Ubekhokhela umkhankaso wokuthi uhulumende kumele akhulume ukuthi umfowabo uyitayi wadliwa yini. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lonobhala jikelele wogqwatsha lwabasakhulayo webandla le-MDC Alliance uMnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngikhuluma ngilapho-ke sihlanganele khona ukukhala-ke
Dokotela uPerson Dlamini obe nguye ke obe uyi-activist eliwaziyo sasebenzela kakhulu ke ukhipha i-African Square lapho ke besibizela ke ukuthi uhulumende esizazise ngokuthi uyitayi Dlamini wayangaphi njalo besebenza layo kubandla le-Movement for Democratic Change ku-National Executive. So silahlekelwe kakhulu thina njengebandla le-MDC kodwa ke njengabatsha beleZimbabwe silahlekelwe futhi njengoba uDlamini wayengumuntu wazi ukukhulumisa labantu abasitshiyetshiyeneyo ke even uma sikhangela ke kulaba ke abasemabandleni aphikisanayo ke kwezepolitiki kulokho kuveza ke ukuba naye ilizwe lethu lihlalihlekelwe kakhulu ngoba ubengumuntu ewesemncinya.
UPatson ube ngumuntu okhutheleyo kakhulu kundaba zokulwela amalungelo oluntu lokukhankasela umbuso okhululekileyo. Ube ehlala ekhala ngokuthi uhulumende kumele atshe ukuthi umfo wabo u-Itayi wadliwa kuyini. Uzwa njani ngokuthi usetshonile engakatholi impendulo ngokwadla umfo wabo?
Kuhlungu ukuthi uPerson Dlamini uthiye imbuzo esilayo ngoyitayi Dlamini ngoba umbuzo esilayo ukuthi uDlamini ubulewe yini ye kunjalo ukuthi ubulewe colon cancer kodwa ke kuyatshengisela ukubana uDlamini ngombono wethu kulento eyenzakala kuye ukuze ekuthiwa useba nje icancer ngoba kuhlalanga isikhathi uDlamini besebenza layo ebonakale segula kuyitshiya imbuzo ezinhliziyweni lengqondweni zethu njengoba sile mbuzo namhlanje ngokubana uyitayi Dlamini wayangaphi. UDlamini usizisa ubuhlungu njengabathi ukubana usitshele omunye umbuzo phezu kombuzo. Sasibuza ukuthi uyitayi Dlamini ungaphi. Sesizibuza ukuthi uPerson Dlamini ubulewe yini. Kunzima kithi kodwa hayi kuyasinika ukubana njengoba ilast tweet yakho yasitshela ngoba hayi asiqhubekeleni phambili ukuze ilizwe leZimbabwe likhululwe ngenxa yokuthi kulabantu abadla abanye abantu kweZimbabwe.
UMnumzana Gift Ostalo Sisiziba unobhala jikelele wabatsha kubandla le-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ingcwethi kwezenotho zithi inyathelo likahulumende lokwalisa uZulu ole EcoCash ukuthi asebenzise imali edlula inkulungwane ezinhlanu zamadola kuleli $5,000 ngelanga kuzaphazamisa abantu abaningi ikakhulu abalimi. Abanye abalimi babikwa sebeqalisile ukuthenga imvundiso lenhlanyelo belungiselela ukulima. Ibhanga lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe yilo elalaya iConnect ukuthi ithathe lelinyathelo njalo imise bonke abaqhuba umsebenzi wokuthumeza imali ngomakhalekhukhwini beyimele ama-mobile money agents. Lisithi yindlela yokuzama ukuqeda udaba lokuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha. Ngamanye amazwi umuntu ole EcoCash kasenelisi ukuthenga impahla ezedlula $5,000 ngelanga. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uqhume ingcwethi kwezenotho uMnumzana Masimba Kutshera.
Intengo yalapha eZimbabwe iyakhwela mihla lamalanga. Siyakwazi ukuthi kulabantu abaningi kakhulu abangelawo ama-bank accounts njengabalimi. Ngenyanga ezayo bafuna ukuthi bazithengele ama-fertilizer, amakhuba lokunye okungama-inputs abangafuna ukuthi bakusebenzise kunye agricultural season. Xa kuyikuthi $5,000 izala iyo limiti yankhona. Uzathi ukuthi abalimi kumele bavakatshele izitolo maybe 2 or 3 times ngeviki betshiya ama-$5,000 ngoba intengo yama-fertilizer lamakhuba lama-inputs siyakwazi ukuthi iphezulu kakhulu.
Uhulumende uthi ujonge ukwenqabela ukuthengiswa kwedola leMelika emkambo wensitha esingathi yi-black market. Ubona ephumelela yini ngalimizamo?
Uvala wama agent lines uza yehlisa sibili indaba le euthengwa kwe foreign currency u black market. Kodwa angibona ukuthi udubo luzaphela ngoba udubo la ngikhona luvela ukuthi thina asi export into eziningi ezokuthi thina sibe le foreign currency eneleyo elizweni. So nxa kuyikuthi asikalungisi economy yethu ukuthi sithengise okune uwedlula esikuthengayo kuzaba le need foreign currency njalo abantu bazadinga amanye amachinga awukuthi bathenge i foreign currency leyo. So okumele sikulungise in addition to uvala ama agent lines ukuthi singalungisa njani i economy yethu ukuthi thina sithengise okunengi okwedlula esikufuna ukuthi sikuthenge. Siyakwazi ukuthi lapha elizweni sithenga ama tissues, sithenga ama toothpick, abanye bathenga mineral water kuvele South Africa. So nxa kuyikuthi sisathenga ama toothpick baba kumbe ama tissue singawalungisi lapha elizweni sokusitsho ukuthi kuyabe ufunakala i foreign currency ukuthi sikuthenge lokho.
Umnumzana Masimba kutshera ucubungula izenotho ubexoxa le studio 7 eseHarare. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi osaphethe isikhundla sesikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa uthi amagqwetha azabambisana labasebenza kumanisipala ukwenza inkohlakalo bazajeziswa libandla lezanu PF. Iphephandaba lobulembu be-internet ele newzimbabwe.com lithi amapolisa azame ukuvimba umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ukwethulela intatheli izindaba imbono yakhe ngokubotshwa komsekeli kamgcinisihlalo webandla lakhe umnumzana Job Sikhala phandle komthethwandaba kodwa kwehlula. Esizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli. Okhulumayo uNkomo Mbuyelo Pane ngokuzalwa ngise-Johannesburg kule-South Africa ngokusebenza. Benginesicelo sokuthi mina nga abantu beZimbabwe bengabambana ukuze sanelise ukuthi sikhuphe iparty le ezanu le yama-gangsters le ezanu le kukhitshwe yona ngoba liparty isimoshile. Ama-gangsters lawa semoshile kakhulu kakhulu eZimbabwe. Ayabulala abantu, ayathumba abantu, ayabopha abantu, ilizwe liyafa kulalothi ezibhedlela kulani yonke into kumoshakale yonke into. Bengicela ukuthi ngesifiso sami ngabe kuyenzeka abantu bayekele ukuthi mina nginendebele wena ulishona yethina sifuna ilizwe lethu lathi sifuna ilizwe lethu ngeke kusise ndawo ezilonge kusaphethela ama-gangsters ngeke siye ndawo thina silwiseni ukuthi sikhiphe liparty yezanu le yama-gangsters ebulalayo ethumba abantu etshontsha izimali yenza nje bonke ububi ongabucabanga izanu iyabenza. So besicela ukuthi ngaba abantu babambana bayeke ukuthi mina lindebele wena ulishona yesifuna ukuquma phakathi ngeke kwenzeka ezilong ezikusaphetha ama gangsters ezanu la ngeke vele khona ukuphisa uqumile izwe lokho vele ngeke kwapha kwenzeka ezilong ezikuphetha ama gangsters ezanu la. So siyacela ukuthi abantu ngababambane kuliwe lezanu PF wonke umuntu aqondane lezanu PF silo lezanu PF iphuma abantu bavala amabhoda lawa yonke into amabhoda wonke angene leZimbabwe wonke avale kungabi lento ehamba yanthile zanu PF iziphume iparty liyama-gangsters.
Lingaba livuka njalo ngalali be-Studio 7 lani baphathi bohlelo be-Studio 7. Siyayibona izanu, liyayibona izanu bantu besindebeleni. Namhlanje ukuthi wena izanu masigu ufakwe ejele ubotshwe ngamaketane ezandla lezinyaweni uncitshwa ibheyili into eyenzakala yeZimbabwe. Kodwa namhlanje uMnangagwa uhambe siyazama esiyakhuluma leqembu lakhe lezanu eBulawayo etulungisa indaba iGugground. IGugground yabulala abantu eBulawayo, iGugground yabulala abantu eChorojo. Simpe sabulawela abazali bethu. Kubuhlungu ukuthi sibona abantu bebotshela ukuthi zanu must go, ebotha angamagedane kodwa abantu ababulala amandebele kuthulwe nje ehambe ethu uyakhuluma lawo ekhuluma ngendaba yama birth certificate kanti kwabulawa ama birth certificate lezithupha umbe kwabulawa abantu nangu uhambe siyakhuluma lecembu lakho ogawula engazathi ukhuluma labantu besindebeleni ukhuluma lobogawula ngecembu lakhe hayi abantu besindebeleni bantu besindebeleni uvukane lingarotshwa ngama rice lawo ukuthi umnankagwa uhulumbendu umbulali lo wasibulalayo limkhangele izenzo zakhe limbheke lizambona gawula siyakukhuza ndiyakukhuza gawula khuzeka ngelinye ilanga emzini wakho kuzavuka kulokunyoni uphi ujonathan moyo ubhuru wakho namhlanje khuzeka gawula khuzeka
sanibonani sanibonani studio 7 ya esidubelo wasenanda etsholotsho hayi mina le ndaba le hayi ngizisa ubuhlungu mpela isihluko esenziwa yizanu ebantwini bethu ebantwini bakithi ngoba kubuhlungu lokhu mani hayi angazi ukuthi wayi kanti umhlaba vele ungangeneli kodwa-ke vele ngibona engazathi kufanele sizilwele kufanele sizilwele yabona imalawi yakhala kodwa kwehlula yazilwela phumelele yabona izambia yazilwela yaphumelela so-ke nathi kufanele siqine ngoba amazwe engazathi aseqina asafuna ukuncedisa abanye abantu ungabheka nje bayatshela ukuthi lapha kunje kunje vele bagoqa izandla bona basekela lelo qembu elivele lingele liberation bahlala benjalo besekela lona njalo le nto le ayikho kahle manitas ayikho kahle mani zihlobo zama siboneni ukuthi khona kanti singayenza njani ukuthi siyilwise lizanu ukuthi iphume vela akekho umuntu oyifunayo vele ayizange yawini izanu lanini lanini yawina ngokurobha kwayo manje kungabheka nje bonke labo-ANC basapotana naye ngoba ngithi bayazi ukuthi ngubra wabo kuyatshontshwa ngale kuzanu kuyatshontshwa ngapha ku-ANC kuyafana bayenza into efanayo istrategy sabo siyafana ANC yalaya yayirayithi ekuqaleni iziphi saphila kudala mpela besalwa bendawoni kodwa-ke manje la ngani lahle i-direction nje abantu bayazilwela manje amanye amazwe vele asavuma uncedisa uyabona nje agoqa izandla athi ye ye kunje 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 ancedise abe lokhu ethi yonke into irayithi yonke into irayithi bekubona ukuthi vele kuwrong maze siqala ukulwa yikho lapho agijima khona ayikho right le nto le asizameni ukuthi sibone ukuthi sihlangana kanjani singabantu silwele ngiyabonga mthokazi
sanibonani sanibonani studio 7 u-J S lo asenandi utholotsho kumazamnyama studio 7 cela lizifunde iziphakamiso zethu lathi siyabe sizifakile izibona izibonaidoko zenzela lathi siyabe sizifakile cela lizifunde ngoba siloku ukukhuluma khona lapho uthothi khona azifunde okay ngasoze ngikhulume ngalokhu kakhulu kodwa-ke ikhala mani ngezanu ngendlela eyenza ngakhona izanu mani sithwele nzima ngayo abantu baboshelwane kanti baboshelwane kodwa baboshelwane bashayelwane hayi khona mani hayi khona hayi sithwele nzima mani asazi ukuthi singayenza kanjani vele ukuthi laba abantu bekhuzeke mani sobakhuza njani vele khona kwayenzakala imisteki vele ukuthi khona kuphuma umgaba kungena umnankakho abantu abafanayo same bantu hayi zanu mani ihlulekile ngempela ihlulekile ngoba manje siyasogola sogoliswa yiyo abantu bayahlupheka siyahlupheka sonke bayaboshwa abantu cela amanye amazwe ukuthi asize alala usizo kodwa into engcono vele ukuthi sizilwele ngoba vele amazwe asayingeni indaba yamanye amazwe ngoba uyabona nje bayazithulela futhi uma kuwumngani wabo ke khona hhayi abazihluphi ukuthi uma singaphakama nje sonke sonke abantu basezimbabwe silwe hhayi besibulale besiqede sonke bevele basibulele kudala laba bantu na vele ngesingami ngifuna ilizwe laliqunye thi nasesithathele lethu umthwakazi sibe sodwa amashona la abe wodwa ngoba sisokoliswa nje ngento engalangqondo angazi senzeni ungabheka nje sihlukumezeka kakhulu thina emandebeleni yabonga
salibonani salibonani basakazi bestudio 7 linjani kinjani impilo thina yebo yeza ibhilile kancane iyinhlupho le inthubo lokubanjwa eyi ngokuhlukumezwa ubanjwa ingane uyimbongolwane wena usemhlabeni kathixo emhlabeni welizwalelayo asisakwazi kufuneka kuphile kanjani nabona ke imzamo ethile iyazama abantu bezame lapha lalena mara eyi asikhoni ukuba kwazi ukuthi kuyophumela ngaphi mara yabona lo mzamo osenziwa abanye bethu abakhona amazwi babungene ngalena ngasejohannesburg esouth africa hayi bo umzamo oqondileyo siyayivuma le nto sente siyayivumela kakhulukazi ngona uba namhlawumbi kungaba yili tshintsho lokuthi izinto zitshintshe emhlabeni wethu mhlawumbi yikhona ukuthi la ene ekade simesaba zikhona ukuthi asisamesabi kumbe ekade ngafuna ukuphuthuma esukuma esibhihlalweni mhlawumbi uzokhona ukusukuma hayi abazame laba bafuna ukwenza leyo nto e-south africa siwavumela abanzenjeakhonakho mhlawumbi kungaba yinto eraiti kimina mfokanyametshwa ufokamthunzi fukaphulamathambo phuma phasi komfula kimina okancoyo
La
awo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele esivela ngapha kwele Melika. Umhlangano omkhulu webandla lama-Republicans owe Republican National Convention uyaqhubeka edolobheni le-Charlotte, North Carolina. Ukhangelelwe ukugcitshwa kusasa. Izolo kube lezikhulumi ezimbalwa ezethule amazwi azo ezivalisa abantwana bakaTrump u-Eric Lotifani kunye lomkakhe uMelania. Kade kukhangelelwe ukukhuluma umsekeli kamongameli umnumzana Mike Pence lezinye izikhulumi ezimbalwa ukuhlaziya lolu daba. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo.
Sengathi kulaba sebekhulumile so far, mina ispeech engisibone ngathi silengqondo, silobuntu, ngakho futhi silenqotho ngokwenzakalayo. Ispeech sika First Lady uMelania Trump, I think uwenze umsebenzi omuhle kakhulu ngoba kazange ashuga khothe izinto eziningi okufana lalabo abanye esibabone bekhuluma nje bokwabade bekwenza nje ukupraise uTrump bebuthi ngubest president aseke imhlaba wonke osuke wawubona jikelele, kodwa bengafuni ukuvuma ukuthi kulenza into eziningi asehluleke ngazo ezifana lendlela athitha ngayo ama riots lawo esiwabonayo awe Black Lives Matter, okufana lendlela athitha ngayo igciwane lele le coronavirus. I think abaningi bazamile ukuthi bakubalekele lokhu, abazange bafuna ukukhuluma ngeunemployment rate esi over 10%, yena uTrump wayithola iunder 3%. So ziningi izinto esizibonileyo kulaba sebekhulumile so far, konke lokusebenzisa resources our government for a political party activity okufana lokwenziwe nguye Trump ebiza abantu eWhite House lapho yoni White House saziwa kuyindawo eka president welizwe lonke, hayi u president webandla eliyi-1. Sibonile even lo secretary of state uPompeo laye enikeza sakhe eseJerusalem lapha hambe khona ngomsebenzi wosecretary of state, kodwa sizokuthiwa ngokokuqala ukuthi kube lo sitting secretary of state o-endoza upresident webandla lakhe. So I think ama-Republican khona manje sebezama ukwenza noma yini abangayenza ukwenza ungathi uTrump bamenze abe ngathi ngumuntu olungileyo.
Nxa ukhangela ubona ngani bakhona yini kade bengasoze bavotele umongameli Trump asebezamvotela ngemva kokubona lokulalela okwenzakeleyo emhlanganweni we-RNC?
UTrump uvele ule base yakhe, abantu abamlandelayo abamsupportayo noma kanjani noma ngazenza amaphutha kanganani bavele bakhona abathi bona vele bayapika ngayo uTrump ngoba yili biza labo abalithembileyo. Mostly lo sesibonile ukuthi usually ngama right wing extremists, abantu abalobandlululo abazonda ama immigrants, abazonda abantu abamnyama abalwisana even lama protesters la awe Black Lives Matter, labo abantu baka Trump ukuthi vele noma engenza okubi kanganani angeke baze bamlahle.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigabeni seWest Virginia. Sekakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wathi sikhangele inhloko zendaba. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalitshumi lantathu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 phose bonke bengabe Harare izolo. Unobhala jikelele webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora usexolisile ngokuthi wathi isehlakalo seGugurawundi kwakuyimpi yomndeni hatshi umbhuqazwe. Ibandla le-MDC Alliance lithi obelilunga le-National Executive umnumzana Patson Zamara obhubhe izolo uzangcwatshwa kibo emtoko kusasa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.